uthando lwa baby
ngiyenza ngingalali yeah ngisacela ngoba nawuthanda
say dangisa
Yeah.